Elingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo Okungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hawu ngiyabonga babu Gande ngibonge njalo futhi labalalela abalaleleyo
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa usitshele ngohambo lwayo
Inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo mhlaka 25 kuyona linyanga esiyiqeda namhlanje ubese South Africa enxushwe inkosi uMampuru owesithathu lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo uyala ukuthi khona abagobele so kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru wesibili inkosi yabaphethe
Ubenxusiwe yini?
Ubelwa nguswa ngoJanuary. Last year, bakathethi futhi basebemthumela futhi invitation ukuthi wena ahambe, abuye eSouth Africa azokhuluma ngoba kumnyaka ophelileyo futhi bekhona ngale, ukhulumile futhi khona ngale.
Ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala?
Hayi kuvele kunxuswa inkosi kuphela baba abanye labantu vela siyomakhosi baba kunxuswa inkosi kuphela ke komunye umuntu onxusiweyo emcimbini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi hatha abantu nje kuphela so banxuswe yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka lapha kweZimbabwe
manje emcimbini wona lo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalalela
kube kukhunjulwa inkosi Mampuru wesibili yiso isiqokoqela ebesikhona kule isikhumbuzo leso amakhosi wonke abelapha ezokhuluma labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru lo la ma-government officials abekhona isikhulumeli sika-government ekade sikhona kakhulu uDr Nkosazana Zuma anti amazi uminister lo wekhokuza lo osehofisini ka-president Cyril Ramaphosa nguye okade ekhokhele iqula likahulumende so kube kuvele kuzokhunjulwa kaba imisebenzi yamakhosi ayizole lapha umuntu bekhuluma ngaleyo nto
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalalela
ngithanda ukuvalelisa abalaleli umthwakazi wonke ejikelele ukuthi khona hhayi kwenzakale isimanga kakhulu inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi ngoba amakhosi amanye asehlazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo ngumzilikazi wesibili yikho benxusile kuwona lo mcimbi omkhulu obukhona elimpopo enkosini yamaphezi uMampuru ngiyabonga abalaleli
hayi lathi sibongile ube lempela vikendle
hayi siyabonga ezandle
Loge ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngoChris Gande lilali